indlela vele iminyaka eminingi edlulile indlela bokusenzwa ngayo izinto. So umuntu uyazibuza ukuthi uma kunjalo lo sekhonona esesithi yena hayi lo ungitshaya ngesicathulo kakhipha izicathulo silwe ngezibhakela kuphela sasikwenza kunokho sisakhula sibancane. Asithi usulwela yakatheni alonke kukhabe kunaye kulimaza wena ulokhu sithi kumele ngikhipha izicathulo akutshaya kuphela. Akutshaye uhlwethuse labantu abavele bekhangelela ukuthi mhlawumbe lolu khetho luzabangcono sebehle becabanga ukuthi kuhle ukuthi vele kuyanjalo khona kuyana even noba zoluphetha ukhetho futhi ukuthi baqalise futhi ukuthi siciliwe sikhawu kuyacula ingoma efanayo kuze kube nini. Usucabangela ukuthi mhlawumbe labona abaphikisa uhulumende njengoba basebesenzela izikhwama zabo mhlawumbe ukuthi bangaphikisa bancintise baphuma lesomething ekuncintiseni khonapho ngoba angazi ukuthi enye impendulo umuntu angayithola esizathu sokuthi kuqhubeke kwinto efanayo nje bebelokhu bekuwa bekhala bethi bengakuwa kuvotwe kungakhethwa nampo sebekhala futhi kudlule bese besenza lokho ukuthi ayikujikela ithebethebe i-economy. Umuntu onguye umuntu nje nguye odubekayo ekugcineni.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usheze sithi kukhankaswa ngokuthula. Ungathi uqinisile yini lapha njengoba amalunga ebandla lakhe kuyiwo agconwayo ngokubangela udlakile?
Same story, kuyafanana nje indaba yakhona kungani ngumdlalo thina sivela ku-background nale yokudlala amadrama ukuthi kuyabhala iscript wena usuphiwa kama-line akho oza kukhuluma uzitshele lokuthi ma ukukhuluma lo kumele uveze uzonda ma ukukhuluma lo kumele usmile ujabule uyabubhalelwa iscript lesiya. So iscript lesiyana asitshintshi vele kubalwa same script lokhu sihleli sikuzwa lo moyi umgabe ubekhuluma into efanayo athi yena akafuni umsindo kodwa umsindo ubekhona athi yena akufunakala ukuthula kodwa ukuthula kungatholakali. Umuntu wamshiwa ma ungababuza abantu sibili hayi labo abajabulayo labo bebegoka ama-t-shirt abaphiwa mahara kodwa ma ungabuza umuntu mpelo ozihluphayo ngokudingela umntanakhe ukudla ukuthi angakutshela ukuthi uyakujabulela khonoba kwenzakala eZimbabwe ukuthi angakutshela ukuthi uyajabula mpela ukuthi kulo khetho eZimbabwe. Abaningi bafuna ukuthi ayidlulele into ayidlule siqhubekele phambili siphandele abantu abethu ngoba abazombangazwe ama-politicians akhanya anaki ngomuntu anaka ngezombangazo kuphela.
Ubona impumela yokhetho ingaba njani? Zindala zombili yini zanu-PF le-CCC kumbe hayi amanzi agelezela kwelilodwa ibandla?
Hayi singazo ukuthi zindala ukuthi zilamandla sifuthi sezindala vele zihleli zisenza khonoko inkabi lezi ziyadibana abantu babukele ithuzwe le kuthiwa yi-CCC kuthiwa yi-MDC vela ngoba kutshintshe nje amagama kuphela into efanayo ithuzwe baleke uyibone isithinga nanso ithingi siveze uthuli luphandla abantu uthuli lwakhona sebeyigwazile ngemva kokhetho lolu izawina izanu ingawina i-CCC izokomplaina baze baginqe babhubhudla amagwebu.